sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Sise Washington, D.C.
Lichona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 19 Ngcwabakazi 2021 ngoChris Gande. Amapholisa asebophe umpostoli owayethethe untombazana oleminyaka elithumi lane owabhubha ebeletha. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uvule ngokusemthethweni inkampani elungisa umoya wokuphefumula wezigulane edolobheni Benile Mutare.
Sebenza gadalala uzama ukuthi kuhambe. Omunye umuntu nje yafika hluthule konke sokusebenzela impilo yakho yonke.
Osomabhizimusi bakobulawayo bakhala ngokuthi sebedlela evalweni ngenxa yezehlakalo zokubanjwa inkunzi izigebengu ezidlome ngemibhobho esezibhahile kuleli dolobho ngalezinsuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhatirarame Momberume obikwa wayethethe intombazana eleminyaka elithumi lane owabhubha ebeletha eMarange esigabeni seManicaland ngenyanga kaNtulikazi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
UMomberume okhono lwesipostoli obekhangelelwe ukumiswa emthethwandaba eMtare lamhla kodwa kasayanga ngoba amapholisa esithi asacwayisisa lolu daba usekhangelelwe ukuya emthethwandaba kusasa. Isikhulumeli samapholisa u-assistant commissioner Paul Nyati uthi untombazana owabhubhayo ngu-Anna Machaya hatshi uMemory Machaya njengalokhu obesekusabalele enkundleni zokuxhumana. Unyati uthi amapholisa afuna ukubopha uyise omuyi u-Edmore Machaya lonkosikazi wakhe uShaye Mabika ngoba baqambela amapholisa amanga ngomnyaka wokuzalwa kwakhe. Kusenjalo abenhlangothi ezitshiyeneyo bakhuthaza ukubunjwa kwequla lengatsha zikahulumende ele-interministerial task force ukuthi zisebenzisane ukulwisana lokuqeda udubo nokwendiswa kwabantwana besithi ngoba ukuchiya lomsebenzi usenziwa ngabogatsha olulodwa njengalokho okwenzakalayo eZimbabwe kungasebenzi. Lokho ngokunye kokuphume emhlanganweni wokukhulumisana ngendlela zakulezi nsuku yeZoom oqoqwe ngabenhlanganiso yezifundi zemakolitshini lemayunivesithi yeFemale Student Network Trust ngokudinga indlela zokuqeda udubo lokwendiswa kwabantwana ngaphansi kwesihloko esithi Ending Child Marriages in Zimbabwe, Unraveling Cultural and Religious Malpractices. Isiphathamandla sogatsha lwezabesifazane ukuhlalisana kukaZulu ukuthuthukiswa kwamabhizimusi amancinyane laphakathi laphakathi obeyingxenye yalomhlangano umnumzana Ernest Chimboza yena ongu Harare Metropolitan Provincial Development Officer uthi bona njengabogatsha sebenze elabo ihlandla edabeni lokulungisa imithetho yokuqeda udubo lokwendiswa kwabantwana bayakwethulela abo gatsha lwezemithetho lokwenzakala edale lephalamende.
Njengabogatsha lwenze imikhankaso yokuba ubeke imithetho elikhuni ezokwenza abajeziswe kanzima abatholakala beyicala lokwendisa abantwana. Ingqobe isikwabogatsha lwezemithetho abazomele ihambelane leyo mthetho.
Kungalesi sizathoke omunye wabangenela umhlangano umqondisi enhlanganisweni ye The AIDS and Arts Foundation TAF Zimbabwe umnumzana Emmanuel Gasa eqonqosele kwezokubunjwa kwequla labaphathi intambo bengatsha ezijiyeneyo ukulucazulula lolu daba lokwendiswa kwabantwana abantu becatsha ngokholo langemikhuba yesintu.
The elements of our civilization
Ngiyawusekela umbono wokuthi kubunjwe lelicula lengatsha zikahulumende okuzokwenza ugatsha lunye ngalunye luzibeke umlando wokubona ukuthi kukhona okwenzakalayo kwezokuqeda udubo lokwenziswa kwabantwana kuleli lizwe. Hasho kulindela abogatsha lwezabesifazane ukuhlalisana kukaZulu ukuthuthukiswa kwamabhizinisi amancinyane naphakathi naphakathi ukukwenza lokhu.
Esinye isifundi esikolo semfundo yaphezulu se-University of Zimbabwe efundela izifundo zokusiza abanye zokuba ngu-social worker unkosazana Moline Mukonowasha othanda ukwaziwa ngelokuthi Madzimai Moline njalo elilunga le-Johan Masowe Echishanu eyisiphathamandla njalo enhlanganisweni ye-Female Student Network Trust uthi ukholo seluphazamise impilo yamantombazana.
As a member of the Johan Masowe Echishanu,
ngiyajabula kakhulu ukuba yingxenye yalomhlangano njengelunga leJohane Masowe eChishane. Njalo ngizimisele ukutholiswa ulwazi oludingakalayo oluzongisiza ekuthini ngibe yisikhulumeli sabanye lami ebandleni lami abangenelisi ukuzikhulumela. Nganelise ukusiza abanye abayabe bebhekane lobunzima.
Umqondisi wenhlanganiso ephatheke kumikhankaso yokufundisa uZulu ngesisekelo sombuso eye hashtag this constitution unkosazana Abigail Mupambi uthi isehlakalo sakomarange siyadanisa kakhulu njalo ekhangelele ukuba abaphatheka kikho labalokhe belandela lomkhuba wokwendiswa kwabantwana bezojeziswa kanzima.
Sibuhlungu njengesizwe njengabomama, sidinga ukuthi ijustice lapha kufuze ibonakale, sidinga ukuthi umthetho lapha usebenze njengomthetho.
Abenhlangothi ezingenela umhlangano bathi okwenzakalayo kungasimendo kodwa kuyikudlwengulwa kwabantwana njengoba beyabe beleminyaka ephansi kakhulu bekhuthaza ukubunjwa kwemithetho ezakwenza bagwetshwe kanzima batholakala belandela imithetho ephazamisa impilo yabantwana kakhulu amantombazana. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ngameli Amazon Mnangagwa namhla uvule ngokusemthethweni inkampani elungisa umoya wokuphefumula ozigulane edolobheni leMtare. Inkampani yeVerify Engineering ibikwa isenza njalo legasi yokupheka. Umnangagwa uncome inkampani esithi njengoba lezinsuku kulobhubhane lweCOVID-19 olwenza umoya weoxygen udingakale, linkampani izaphathisa kakhulu. Osomabhizimusi bakoBulawayo bakhala ngokuthi sebedlela evalweni ngenxa yezehlakalo zokubanjwa inkunzi izigebengu ezihlome ngemibhobho esezibhahile kuleli dolobho ngalezinsuku. Ngeviki ephelileyo amapholisa adubule abulala amasela amathathu ngemva kokucathamela amasela la ezama ukuntshontshela omunye usomabhizimusi okumsebenzi wokwemba ilitshe eliligugu elegolide. Kuningi asibuzweni kuntatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Maviki wonke sokuyinjayelo ukuza imbiko yokubanjwa inkunzi kwabantu ngabahlomileyo ngembhobho bethathelwa imali lempahla ebiza imali eningi ngamasela agqekezayo. Ngolwesibili ntambama amasela ahlome ngezikhali ezijiyeneyo angenela inkampani e-Adams Milling Company atshaya kabuhlungu umantshingelane bathatha imali badla phansi. UMrs Adams ngumnikazi wale nkampani.
Sifonele ngamapholisa abo-3 ekumadabu kakusa kuyikuthi umnext door besebonile ukuthi ugraduate ubotshelwe wagijima wabiza amapholisa eWescom. Babuya bathola ugade ebotshelwe isisefa basebethethe isisefa semali, bathatha lenyama efrijini, bathatha le TV. Isisefa lesana sikhulu siweya more than I think a ton but kuthiwa sifakwe ku underfeet. Esisefeni lapha bekule 19,000 something US dollars.
Umnumzana Xolani Dube wevenkile elithengisa ukudla okuphekweyo eleslice pizzeria uthi okwenzakalayo kazange akubone kobulawayo, yena ke esehlalela evalweni.
Osomabhizinisi bonke bathwele nzima kunjenjena abungasakwazela khwila ngayilipi abakucabangela lona. Njalo kathesi siphakathi kwemikhuhlane nalo iCOVID-19 akula business ehamba kuhle. Uyabusebenza gadalala uzama ukuthi kuhambe, omunye umuntu nje afika ahluthule konke sokusebenzela impilo yakho yonke and into yakhona ngani iyaqhubeka kodwa kathesi izinto zime manzonzo.
Kunye inyanga ezintathu edlulileyo izigebenga ezihlomileyo zabamba inkunzi zathathela imali eningi inkampani yokuthumeza imali eyemkuru ukwenza napesha zipofu usebenzela enye inkampani yokuthumeza lokutshintsha imali
into le yama-amdrobers sisesabisa kakhulu ngoba mina inje ngisebenzela i-money remittance so we feel ukuthi asisekho safe anytime sesisesaba ukuthi njengoba ugunmen lawa bengena anytime bengasibamba lathi so sicela ukuthi amapholisa sibili angene ku-full force sibili asidingile lawa ama-armed robber sibili babanje bafake ijeli lathi sibe safe emphakathini
abanye osomabhizinisi sebelala okomvundla ngokwesaba ukubanjwa inkunzi umnumzana Blessing Vyton unenkampani yokuthengisa amafriji uthi usevalweni laye ngokwesaba izigelekeqe esezigcwele kobulawayo
sokusesabisa lokuhamba yazi lokuthi vele imali uyigcine ngoba mina ngicabangela ukuthi abantu laba bengaba bevela kubo-South Africa ngoba into le isuke singelayo abantu laba silabo ezindlini sihlala nabo siphila nabo khona lapha sihamba abanye bakhona sidla nabo izimali zakhona zona lezi ngoba uyazithola ukuthi umuntu ule mali ule moto ezinhle ukuthi imali uzithatha ngaphi
isikhulumeli samapholisa kobulawayo u-inspector Bednigo Ncube ugcizelela amazwi kaVyton
ama-amdrobers la ngabantu abahlala phakathi kwabantu abalocals abayaziwayo abantu abethu abafowethu so sibonga ukuthi ngokusebenzelana lo zulu abaningi bakhona babanjiwe amakhezi amaningi more than 27 cases akliwe kodwa sigqugquzela uzulu kakhulu ukuthi azireporteni abantu umuntu uma ngumakhelwane wakho yabe ukwazi ukuthi uhlala njani kasebenzi kodwa uhlala ebuya la mafriji endlini etshintsha izimali etshintsha izimoto etshintsha abangane tshelana amapholisa zonke lezo zinto sibabuze ulapho uthi usitshele futhi ungakhuluma uthi ngobani ufisa ibizo lakho ngenxa yokuthi ungaripoti umakhelwane sungahlala nzima
u-inspector Ncube uya phambili ekhuza izigebenga ezibamba inkunzi ukuthi sizabakhalela insimbi kumbe uhlamvu luyakhala ekhanda
kodwa thina njengamapholisa we are saying we are hot on the heels of ama-armed robbers even laba abafisa ukuthi bathatha ama-chance bangene kuma-armed robberies they should be warned it's not a good business lizabanjwa
kumaviki asanda kwedlula amasela agqekeze kwesinye isitolo esithengisa utshwala e-Ascot adubula wesifazana obesebenza lapho wafa abamba njalo abathwele imali yezitolo zakwa-Chopis e-Parklands athatha ama-trunk emali ayisikhombisa babuye bathatha imali kwinkampani ethumela imali yemkuru aphinde athathela imali njalo abamabhizinisi amancane abaningi kunye nokungenela izakhamizi betshontsha impahla amapholisa axwayisa uzulu ukuba aqaphele azilondoloze alimuke izigelekeqelezi ngimele Studio 7 ngobulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Banda
abesifazana beZimbabwe bathayele ihlombe eleZambia ngokukhetha unkosikazi Mutale Nalumango ukuba ngumsekeli kamongameli kamnumzana Hakainde Hichilema kukhetho lusanda kwedlula okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekobulawayo
umgcini sihlalo wekhomishini ebona ngezokhetho e-Electoral Commission of Zambia umnumzana Isau Chulu nguye owethula isaziso emsakazweni kamabonakude ZNBC esithi abesifazana beZimbabwe bamukelela impumela le ngenjabulo yokuba owesifazana nguye osethole isikhundla saphezulu sokuba ngumsekeli kamongameli komakhelwane ilunga ledale lephalamende kobulawayo jikelele unkosikazi James Maintofa uthi okwenzakale eZambia kuyinto ebukekayo abafisa ukuba ngabe iyenzakala nakuleli
ngithabele lokho kwenzwe eZambia ngibona upresident weZambia ukhethe ukuthi umuntu ongumama ukuthi abe nguvice president weZambia uyathokozisa kakhulu ukubona ukuthi omama labo bayanakekelwa lokuthi upresident weZambia uyatshengisela ukuthi umuntu ongumama lingxenye nelizwe leZambia kayisikho ukuthi bake bahlala phansi bachukana into enhle kakhulu uyathabisa lokho sifisa ukuthi kube khona lakho khonoko lapha eZimbabwe.
Ilunga lemthwakazi Republic Party emguza ku Provincial Executive Committee uNkosikazi Zodwankiwane uthi okwenzakale eZambia kubapha ithemba lempumelelo yabesifazana.
Ngijabule kakhulu ngokhetho lwaseZambia ngoba lusigqugquzele kakhulu thina omama ukuthi singazideleli sisebenze kanzima ukuze lathi siphumelele njengalo umama waseZambia. Kuyinto enhle kakhulu lokhu ukuthi omama labo bakhanye bephatha izihlalo.
Olwela amalungelo oluntu uNkosikazi Khora Ndebele uthi lokhu kubonisa ukuba amalungelo abomama asezaqakathekiswa eZambia.
Kuyasijabulisa kakhulu njengabesifazane okwenzakala eZambia lapha sibona uPresident Hichilema aphointe uNalumungo njengo-Vice President wakhe ongumuntu wesifazana. Lokhu kuyathokozisa kakhulu, kuyabonisa ukubana amalungelo abomama azaqakathekiswa njalo sizaba khona sibe yi-part and parcel of leadership njengabantu besifazane, ukuthi lathi ama-opportunities endaweni eziningi kakhulu ku-leadership omama bazavela. Kuyajabulisa kakhulu okwenzakala eZambia. Siyafisa ukubana ngabe lokho okwenzakala eZambia kungaphinda kwenzakale nakuleli kweleZimbabwe, ukuthi lathi sibonakale omama besiba khona ku-presidium, because nxa sikhuluma kanje kweleZimbabwe u-president vela kula muntu ongumama ngobaba bodwa omama were being excluded. So iZambia yenza kahle kakhulu to include abantu abangomama beze benike uNalumungo i-opportunity of being the vice president. Siyakujabulela kakhulu lokhu njengabomama.
UNkosikazi Linda Sibanda ophathela kwezombusazwe uthi ukhetho kaNalumango ukhuphule izinga labomama e-Afrika.
UVP omutsha okhethiweyo ongumama eZambia, ngiyamhalalisela ngoba usikhuphulile singomama, usitshengisele ukuthi lathi singomama hayi siqakathekile. Ngifisela okuhle, njalo siyambonga ubaba uPresident weZambia ngokumkhetha umama lo, ngoba utshengise ukuthi khona ule faith lomuntu wesifazane. Besicela ukuthi abuse kuhle eZambia khonale, njalo athole ukuphakanyiswa akufaneleyo okumfaneleyo njengomama, angakhangelelwa phansi njengokuthi ungumuntu wesifazane, ukuthi uVP ilizwe likhulu, umuntu ongumama yena angeke awenze umsebenzi wokuthwala ilizwe. No, she is capable. Nxa uPresident embone efanele ukuthi abe nguvice wakhe, abe ngumsekeli wakhe, kutsho ukuthi uyambona ukuthi khona ulakho ukuliphakamisa ilizwe leZambia. Siyabonga, singomama sinifisela okuhle kakhulu, njalo angasiphathi ngiyeze isikhundla sakhe, angasiphambanisi, ngoba lokhu kuzaletha ukuthi khona aphambanise yena ngomsebenzi wakhe njengo-VP. Kuzayenza uthi nxa ethukwa inhlamba zakhona ziaffecte omama bonke. Otherwise simenzela amhlophe, njalo siletha ukubonga okukhulu ngokuqakathekiswa singomama.
Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umbukiso weZimbabwe International Trade Fair usudluliselwe phambili njalo. Lokhu kungenxa yokuthi umongameli welizwe wengeze ukuvalwa kwelizwe ngamaviki amabili phansi kwemigoqo ye-COVID-19. Umbukiso wezamabhizimusi okuthengiselana ubukhangelelwe ukuthi ube khona kusukela mhla ka-23 Ncwabakazi kusiyafika mhla ka-25, kodwa usudluliselwe phambili usuza kuba khona mhla ka-21 Mpandula kuze kuyofika umhla ka-24. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo. Livetop namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane ngalezi nsuku zobhubhane lwe-COVID-19. Okwamanje kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. inhlanganiso yezindaba eReuters ibika ukuba ele Algeria selethese icala amaqhubu abantu avela kwele Morocco lele Israel. Icala lokulumathisa othise izizalwane zakwele Algeria eziningi zafa. Umongameli wele Turkey umnumzana Recep Erdogan usethembise ukuba ngumlamlankunzi empini yesigaba seTigray kwele Ethiopia. Amalunga enhlanganiso yeSoweto Canoe and Recreation Club athi afuna ukuchelisa umdlalo wemkhumbi owandise udlalwa ngabamhlophe kuphela kulelo lizwe ukuze ufinyelele abensundu. Ukuqutshwa kokhetho lakwele Zambia kubikwa kukhokhelwe ngabasakhulayo abavote ngobuningi njalo balinda amavoti abo ngemva kokhetho ukuze kungabi nokucilibezela. Lokhu sekuthiyele ingqobe abasakhulayo beZimbabwe labo abazabhekana lokhetho ngomnyaka ka-2023. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomfundisi Angliston Sibanda endawonye losakhulayo webandla le-MDC Alliance umnumzana Decent Collins Bajila onguye osungula lingqoqo.
Ilabo sokungabantu abaphila ngokuzisebenza okudala ukuthi bengabi naso isikhathi esinye abasibeka eceleni ukuthi balwele izinto ezifana namalungelo, balwele izinto ezifana lezinto abazikholelwayo mhlawumbe kwezepolitiki, mhlawumbe ivini lakukholo olwesiKrestu. Abantu abaningi abeZimbabwe isikhathi sokukwenza lokho abaselaso ngoba sobantu abazisebenzayo. Okuyikho abakushisayo ukuthi kube khona empilweni kungenelisa ukuthi kubaphilise khathesi. Abantu abatsha baseZimbabwe balakho ukuthi bazimisele badale inguquko abayifisayo njengalokho kwenziwe ngabantu abatsha baseZambia.
Ye, nantu daba mnumzana Sibanda, wena uthini ubona kungenzakala yini eZimbabwe okwenziwe ngabasakhulayo beZambia?
Sicho singanise silenkinga kancane masikhangela kwembali uzathola ukuthi abantu esibahlonipha kakhulu abanjengabo Joshua Nkomo, abanjengabo Jason Ziyapapa Moyo, obaba uDabengwa, Alfred Nikita Mandela labo Robert Mugabe baqala iactivism lokusebenza ukulwela ilizwe lenkululeko lokumela izifiso zabo lezinto ababezifisa bengabantu abatsha bebancane bazimisela bazibahamba abantu abatsha besiyalwela ilizwe. Ilizwe leli abantu abalilwelayo ngesikhathi sabo besilwa babe ngabantu abatsha, kodwa khathesi sile generation esingaselandaba kangako lezinto eziqakathekileyo esizime njengamalungelo. Sesile generation ekholisa nje ukuthi ungayinika ifoni itshone kuTikTok, ikholisa ikusocial media, abaselazi abasazihluphi ngezinto eziqakathekileyo ezidetermina elakusasa labo. Yilihluphe endilubona kakhulu eZimbabwe. Futhi khonokho ukuthi kuthiwe eZimbabwe abantu abatsha abaningi bafundile, ngibona kuyi-disadvantage kakhulu ngoba bafunde izinto esizifundileyo izinto esingasenzi siqakathekise ikusasa lethu. Bese kubuya labe umxhumpeni othiwe umnumzana uBajila, uqakatheke kakhulu ukuthi makule nto eyesenzakalayo yokudismantle kwe-economy, ukuya kwe-economy kwenza lowo lalowo abe ngumasikhandila. Sakusela muntu ongambiza ukuthi asihambeli bantu abasha seToyitoya, ungavela uthenja lokuthi asihambeli seToyitoya simele amalungelo. For example, into elula njengokuthi asilagesi, sihambeli seToyitoya la ugesi bakubuza ukuthi uzasinika malini, akhona yini ama-$30 njalo sizathola yini utshwala. Embona kusakungumsebenzi onzima kakhulu ukuthi senze okwenziwe ngama-youth eZambia.
Ye, mnumzana Bajila, siyabona ukubana bakhona abasakhulayo abangakaze bevote njalo okuthiwa bathi bona ngingaze ngiyevota umsebenzi ingatholakali ngiyabangicitha isikhathi sami. Uthini wena ngalo?
Silalo uhlelo esengingangena khona emagumeni abantu lapha ilabanye osowethu, sihamba siguduza sicela ukuthi abantu behambe bebhalisa ukuvota. Kule mihlobo eminingi yabantu abalezi zathu zabo, abanye yibona labo bajoya bathi bona ukuvota akusoze kubalethele imisebenzi lalokhu lalokhuyana. Abanye ngabathi bona balenkolo ezinje lezinje ezidala ukuthi bengayivota. Kodwa bese kusiba khona abanye abafisayo ukuthi behambe bebhalise ukuvota kodwa bangenalwazi. Abanye baya bekubuza ukuthi kuzavotwa nini, kuzavotelwa bani, kubhaliswa ngapi lezinto ezinjalo nje okuqhakathekileyo yikuthi amabandla ezombusazwe inhlanganiso ezizimele zodwa abamaphephandaba abamaradio abamathelevishini bakhulume ngalizwi linye ukwenzela ukuthi abantu bengalahlekelwa lithemba nxa ama-political party wonke ezakuba le ndlela yokuthi sifuna ukusebenza ndawonye ukuthi sicela abantu ukuthi behambe bebhalise ukuvota singakafiki kusibanga sokuthi bazavotela bani kodwa sibaceleni behambe bevota okunye njalo kube yibo abantu abatsha abanikezwa umlando wokuthungamela lezo nhlelo zokuthi kuhanjwe kuyebhaliswa ukuvota nathi kwaye kwaba nezikhathi esaba khona ama first time voters lapho engangikhona kwakuqakathekile ukuthi nami kwabakhona abangikhethayo bangibona ukuthi ngancedisa abanye osowethu behambe bebhalise ukuvota kwaba njalo ngiyakholwa ukuthi alubana i-electoral commission ingaphumi emahofisini ihambe ezikolo emakhaya emadipa ibuyela khonapho emadolobheni bengene emashopu ephambili kwamagrosa laba bekhona bethi bantu bhalisana ukuvota sizabona ontanga abantu abaningi bebuya ukuzobhalisa ukuvota
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungasigqibela uhlelo mnumzana Sibanda usitshela ukuthi wena uthini ngalokho okukhulunywe ngumnumzana Bajile
ngivumelana naye ngithanda ukugcizelela futhi njengomuntu ongumfundisi ukuthi lamabandla ezokholo aqakathekile kakhulu ukuthi afundise abantu emaprofits lapha ukuthi kuyi-responsibility yabantu abakholwayo ukuthi sihambe nini siphatheke kunhlelo zokwakhiwa kwelizwe ezinjengokuvota so-ke kuqakathekile ukuthi umkhankaso lo othiwe ngumnumzana uBajila labafundisi labo bakhokhele lama-youth leader amachurchi lawo akhokhele ekukhuthazela abantu ukuthi bahambe bayevota
lo-ke ngumfundisi Angliston Sibanda ubexoxa endawonye lelunga le-MDC Alliance umnumzana Decent Collins Bajila ngwezemidlalo umqeqeshi weqembu labesilisa elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu lama Warriors umqeqeshi weqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lama Warriors uZdravko Logravski uthi iqembu leli lingedlula kusigaba sezibaya kumncintiswano weAfrica Cup of Nations ngomnyaka ozayo nxa lingaqhuba amalungiselelo alo ngemfanelo intatheli indaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo
ekhuluma mayelana nempumelelo yokuhlelwa kokuba amaqembu azadlala njani kumncintiswano weAfrica Cup of Nations ngomnyaka ozayo umqeqeshi weqembu lama Warriors uLogarusi uthe ebholeni lawo lezinsuku akula qembu okungathiwa liqine ukwedlula amanye kumbe okumele lesatshwe ngamanye
in our group if you look on the papers
kusiba sethu ungakhangela ngokwephepha uyakuthi iqembu leSenegal yilo elizanqoba kodwa ibhola idlalwa enkundleni hathi ephepheni kuzamele siqedelane enkundleni kuhle njalo kuba umhlubulo weCOSAFA lumelwe namaqembu amabili athi eleZimbabwe kanye elemalawu okokuthi mhlawumbe elinye lakhona lingadlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano okungaba yinto enhle kakhulu
iqembu leZimbabwe lifakwe kuSASCA Group B ndawonye leSenegal imalawi kanye leGuinea uLogarusi uqhubekele phambili wathi yena uzadala umehluko ekuphumeleleni kweqembu leZimbabwe kuba lizaqhuba njani amalungiselelo alo awokuyadlala kwele Cameroon
what we have to do as a Zimbabwe
okumele sikwenze njengeqembu leZimbabwe ikulungisa amaphutha abekhona umncintiswano edlulayo kumele siqale amalungiselelo ethu masinya ukuze kuthi kufika imidlalo sitholakale singabantu abahlome baphelela sesisinde isikhathi sisithi silabadlali abezinga laphezulu njalo ngokubona kwami lesi ngizwe isikhathi sokuthi baveze ikhono labo nginethemba lokuthi sizamangalisa abaningi abangakholelwa kithi
kusibasika group A kule qembu leCameroon okuyilo eliqoqa umncintiswano weAfcon 2021 kube leBurkina Faso Ethiopia kanye leCape Verde kusibasika group C kule qembu leMorocco iGhana iComoros kanye leGabon kusibasika group D kule qembu leNigeria eleEgypt eleSudan kanye leGuinea Bissau kusibasika group E kule qembu leAlgeria eleSierra Leone eleEquatorial Guinea kanye leIvory Coast kusiba aska group F ule kambu le Tunisia, ele Mali, ele Mauritania, kanyele le Gambia, ama kamba za pocha isa ndawane zimbile zipezu mengalani mikilo melo yuwa za lilela uskaba isla ndela yeso mtutu wano ndawane la makemba amane za kreta imi jalo yezbaele mikilo melo yete tutu kulawa za veche isa ndawane yestatu mtutu wano AFCON 2021 kanyele uudalo kale ngomnyaga ozayo kusuge la mshazi itoba mune mune unyanga zbandlela kusi Afrika mshazi istupa unyanga kantola anja mele isi 7 ngobula wayo ni mucho Joseph Njanji
singa getu gani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama.